Soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Sangana kweze kuseni lamhlanje mthwakazi kungomvulo mhlaka 28 kuNhlangula 2021 igama ngontungami linkomo nanzi ezihamba phambili
kutshengisela ukuthi sokule ngozi enkulu kakhulu ukuthi lomkhuhlane nemetheke njalo abantu bathelelana
kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belomkhuhlane lo
ngesikhathi kuvaliwe ama-livelihood abantu yiwo affected kanti futhi ngesikhathi sinye kunzima ukuthi sithi thina hayi kakungavalwa kanti siyabona ubhebhetheka komkhuhlane
umongameli welesouth Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesine ulevel 4 kambe isinqumo sikahulumende esokuthi imali egcinwe nguZulu emabhanga kumele izale ibe le interest singenza inenge ligcine imali emabhanga na zonke lezindaba lezinye ziyalandela kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belomkhuhlane lo lokhu kukhweze inani lasebefile laya kunkulungwane elamakhulu edlula isikhombisa 1736 asebebanjela umkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezingamatshumi amane lasithupha 46,442 izolo kuhlatshwe abazinkulungwane phose eziyisishiyagalolunye 8,961 ijekiseni yakuqala yokuvikela lomkhuhlane abahlatshwe esibili bona bedlula inkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,790 asebehlatshwe eyakuqala bonke sebengu 756,291 asebehlatshwe esibili njalo ingeyokugcina sebengu 518,968 sixoxele siphathamandla senhlanganiso ephatheke kunhlelo zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus eZimbabwe Christian Alliance umfundisi uSeni Spanda.
Ukumemetheka kwalomkhuhlane sokusethusa wonke umuntu ngenxa yokuthi abantu bebelethemba ukuthi ngani sokudelile ikakhulu kuqalisile indaba yokuthatha injection yamavaccine lokuthi bese sibona ngani nani selisehla kodwa kathi sikuyethusa ukuthi liyakhwela njalo nxa sinanzelele eNingizimu Africa South Africa ngapha abangomakhelwane bethu njalo abantu abaningi abasuka behamba eZimbabwe kumbe bengena eGoli kumbe bephenduka ngapha kutshengisela ukuthi sokule ngozi enkulu kakhulu ukuthi lomkhuhlane memetheke njalo abantu bathelelana.
Uhulumende uthi ilizwe liza kwamukela amajekiseni aphezu kwezigidi ezimbili 2.5 million evela kwele China ekupheleni kwenyanga. Ungathi uhulumende wenza konke yini akwenelisayo kudaba lokuhlatshwa kwabantu lapha.
Kuqakathekile ukuthi uhulumende agcine isithembiso sakhe zokudinga injection zibe ziningi lokuthi wonke umuntu eZimbabwe kudingakala ukuthi ahlatshwe le injection ayithole nxa eyifuna ukwenzela ukuthi sithole indlela yokuthi bebe baningi phakathi kwethu lapha eZimbabwe abahlatshiweyo ukwenzela ukuthi lo mkhuhlane ungakwanisi ukumemetheka kakhulu.
The goal ukhona na ongakuxwayisa mhlawumbe yena uhulumende kanye lomphakathi nje jikelele?
Thina besibona ukuqakathekile njengamabandla ukuthi kuqhubekele phambili kukhankaselwe ukuthi abantu behlatshwe injection, ikanti kumele siqhubekele phambili sitshela abantu njalo ukuthi ukugeza izandla, ukuba le mask lokuthi umuntu lokuthi abantu bengasondelani kuqakathekile kakhulu. Yiyo kuphela indlela esingafikela ukuthi lo mkhuhlane ungamemetheki. Siyananzelela ukuthi emabhasini abantu babeminyene, siyananzelela ukuthi lapho okuthengwa khona shopping center kuma supermarkets abantu baqhubeka beminyene, njalo abantu abaningi bagcina bengagqokanga lawa amamaski la nxa behamba lapha endleleni. Ngakho into ekumele sikhuthazane nini ukuthi singakwenzela ukuthi sibone amapolice, kodwa sikwenzela ukuthi sigcinene impilo zethu.
Umfundisi uSeni Spanda ngowenhlanganiso yeZimbabwe Christian Alliance. Kusenjalo umongameli wele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa wazise izolo ebusuku ukuthi useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus ngokuvala yonke imibuthano egoqela eyamasonto, ezombusazwe kanye lezikolo. Uthe imbuthano yezimfa iyo yodwa evunyelwayo, kodwa uthe akumelanga ibe labantu abedlula amachumi amahlano. URamaphosa uthe phakathi kwamaviki amabili alandelayo akulandawo ezavunyezwa ukuthengisa utshwala, kanti njalo uthe amakhefa asevunyelwa kuphela ukuthengisa ukudla abantu besiyadlela ezindlini zabo, hatshi kulawa makhefa. URamaphosa uthe njalo abantu abasavunyelwa ukuhamba-hamba kusukela ntambama ngo-9 o'clock kuze kuyetshaya u-4 o'clock ekuseni. Uxwayise uZulu ukuthi alandele iziqondiso lezi, wathi abazatholakala bezephula bazabanjwa ngesandla somthetho esilukhuni. Ekhuluma ngohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokwenqabela lomkhuhlane, uRamaphosa uthe uhulumende wakhe wenza konke akwenelisayo ukuhlaba abantu, wakhuthaza uZulu ukuthi bawamukele lawa majekiseni ngoba esebenza njalo engelawo umthelela omubi. Kodwa ibandla eliphikisayo ele-EFF lethule umbiko lisola iziqondiso lezi njalo lisithi uZulu kamelanga azilandele. Leli bandla lithe uhulumende kaRamaphosa kumele ahlabe abantu ngobunengi, hatshi ukuvala ilizwe. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso emela isizalwane seZimbabwe kwele South Africa eZimbabwe Community in South Africa umnumzana Bongani Mkhwananzi.
Kubikwa kakhulu ezibhedlela eziningi sekungathi impela kumbulwa kwembeso, kukhanya ngathi le strand ye delta ebikwa kuthiwa isukela eNdiya kungathi thelelekana kalula, futhi kuyavama nje ukuthi abantu babe nama complication lawa adala ukuthi ukugula kwabo kudinge izibhedlela. Ngakho ke sibe sesikulindile vele ukuthi kungenzeka ukukhuphula izinga kuma levels lwa okuvala ilizwe. Nakhona nje njengoba sasatsho nje dakudala ukuthi inkinga lento ngoba ngesikhathi kuvaliwe ama livelihood abantu yiwo affected, kanti futhi ngesikhathi sinye kunzima ukuthi sithi thina hayi kakungavalwa, kanti siyabona ukubhebhetheka komkhuhlane nokulahleka kwabantu.
Udaba lokuvalwa kokuthengiswa kotshwala bathini abantu ngalo?
Siyasinanzelele lapha kakhulu eGoli ukuthi ibhizinisi lotshwala abanye mhlawumbe bengalibuka nje njengomuntu onathayo ukuthi hhayi abantu bayanatha bayadakwa, kanti akupheleli lapho. Ibhizinisi lotshwala liphethe inhlanga eziningi zebhizinisi nezomnotho nokusebenza kwabantu, kusukela kubatshayeli abatransporta lobotshwala, kubantu abafaka ama-label phezu kwalobotshwala, kubantu abalimayo emasimini ukuze kukhandwe lobotshwala, kuma-restaurant akuthengisayo ibhizinisi lotshwala lona ungalikhangelisisa limumethe iminyango eminingi yezomnotho. Imali ivalwa akubi ukuthi eqinisweni abantu bayama ukunatha utshwala, kuya nje sekuyikuthi abantu sebebulanda ku black market. Yiyo ke into esinanzelele ngama lockdown onke, saze savelelwa izifo. Uma usakhumbula kwashona abafana abane abasebhinga abomdeni owodwa ngenxa yezizathu zokuthi abantu besebezama ukuziphekela utshwala. Ngokubona kwethu akuvala asikholwa ukuthi kuzovimba lutho nje, bazobeqhubeka abantu belokhu bekudinga lapha ku black market, bazobelokhu bebuphuza, kanti umnotho welizwe uzobulahlekelwa. Bekungcono ukulawula indlela abantu mhlambe ukuthweka babuthenge babungibangene nabo emakhaya ku into efana naleyo, kodwa kulawulwe kwengezwe nje indlela zokuzivikela. But uyayinanzelela futhi lento ukuthi umongameli phela kumele asithathe isinqumo esijileyo, ngoba bayaphela abantu, izibhedlela nazo zikhanya ziyashoda ngabongikazi ukuthi abantu babelatshwe lapha, ngoba abantu sebesiba baningi kakhulu ngesikhathi sinye.
Ramaphosa sizwe ekhala njalo ngabantu abamemethekisa imbiko yamanga ngamajekiseni okwenqabela lomkhuhlane. Ludaba olubhahe kanganani lolo?
Amavaccine inhloso yawo yikudala into okuthiwa i-head immunity, ngakho kubalulekile ukuthi abantu bawathathe amavaccine ukuze badale ukuthi kube le-head immunity. I-head immunity yokhandwa ukuthi umuntu amasosha akhe omzimba mayesekwazi ukuvikela lolu COVID kube le-transmission less around the community. So siyabakhuthaza abantu ukuthi bawathathe lawo mavaccine njengoba uchwepheshe besho ukuthi aphephile.
Umnumzana Bongani Mkhwanazi ngowenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Uhulumende wethule umthetho ngeviki edluleyo othi amabhanga kumele ahlawule uzulu ogcine imali kuwo inzuzo kumbe i-interest ngesiNgisi. Ama-savings accounts asezathola inzuzo esukela ku-5% ngomnyaka ngemali yeZimbabwe, kuthi labo abalama-fixed term deposits sebezathola i-interest esukela ku-10%. Le yindlela yokuhuga abantu ukuthi bagcine imali emabhanga aji ezindlini. Kodwa umbuzo omkhulu ngothi abantu bazahugeka na bayihambise imali yabo emabhanga nxa sikhangela ukudliwa kwezimali osukuke kwenziwa nguhulumende kanye lokungahlaliseki kwezenotho. Sixoxele ngcwethi kwezenotho umnumzana Regishoko.
Ngazukhangela okwenziwe e-reserve bank singathi bekuyisikhathi eside, it was long overdue, kodwa inyathelo abalithetheyo lizachaza thina esithi singamadiposita esifaka imali ukuthi ithole inzuzo ngokuyifaka. Kodwa osifuze sikhangele in terms of ukuthi i-economy khathesi does it support intwena le enjengayona leyo, ngoba nxa i-reserve bank sibe yafaka ama-minimum standard, abaminimum standard yawafakileyo ikhangeleni ukuze ifikele kiwo. So kuzayenzakala kubana imali ye-productive esithi ngama-lending rates kuzayincrisa, so imali izadula kulabana abayibolekayo for productive purposes emakampanini. So ngezinye indlela thina ama-depositors were happy, but for those that lend money from banks it will have a serious impact kibo, ngoba imama rates azayincrisa ikakhulu endaweni enje besikhangela ukuthi kukona u-reserve bank zeyinike i-directive ukuthi amabhenki kanike i-interest kodwa ingafaki ama-threshold, ngoba ama-threshold kuwafaka i-calculator ibonene ukuze ufike, ngoba lokhu kuyinto okuthi njengesizwe siyayenza izinto nge-command, akusincedi ngoba i-economics ngokwayo ayile sithi i-free lunch, akula nto yamahhala ukuthi uthole okunye kufuze kufake okunye. Ngale ndlela ngithi hayi kuqondile abakwenzileyo, kodwa abasakwenzanga ngendlela yangikhona ezayenza ukuthi wonke umuntu abone ubuhle bakho.
Njengoba isizala imali ebhanga sizabona na abantu abaningi sebegcina izimali emabhanga, ngoba okwamanje siyazi ukuthi abaningi bagcine imali ezindlini. bebalekela okwake kwenzakala ngaloya mnyaka lapho abantu abavuka khona bathola izimali zabo zonke sezidliwe emabhanga amabhuku esengasela lutho.
Imali ingatholakala emabhanga kulezi zizathu eziningi. Singathi indaba yokushelakala ama-interest ngezinye izizathu. Kodwa ezinye izizathu indaba ze-inflation. Ilizwe lilokhu liyanda-inflation. Ungazoyigcina imali emabhengi iyabe lokhu iluza ivalo ngamalanga ngamalanga. Njalo kungela indlela ongayithi ungayisebenzisa ngayo. Ubusukhangela njalo ukuthi thina siyi-cash economy. So kulabantu nje generally abaphila ngokuthengisa imali. So imali yami kulokuthi ngiyifake ebhenki. Ngithola i-benefit yami ukuthi ngikhiphe imalini nxa ngiholile, ngithatha imali yami ngiyikhiphe ngiyitshintshiwe ngama-US dollar, ngiyisebenzise ngama-US dollar kumbe ngiyithengise. Ngisenza njalo ngoba ngabe ngithengisa ama-US dollar imali yami ngiyithengisa i-cash ngithengisana. Yikubona kwesikhathi amabhenki avuke egcwalele ngabantu abafuna i-cash ngoba kulabantu phandle abathenga i-cash. Imali ngokwayo isiyi-commodity e-tradable esingathi siyi-business. So kuzathatha isikhathi eside ukuthi abantu begcine izimali ebhenki ngoba ayisikho kuphela ukuthi kufunakala ukuthi bawuthole interest ebank. Kufunakala njalo iconfidence le trust ku banking system eZimbabwe. Ungananzelela yona le into kathesa ingane ingaphansi kakhulu eZimbabwe ku banking sector esithi trust le confidence. Abantu bahlala belokwesaba ikakhulu ungakhangelela ukuthi bana yona i-reserve bank ngokwayo ifuna ukurun amabhenki ngemthetho ngesikhathi ngesikhathi nenyanga kuyabuyenye i-directive liyaninyanga kulenye i-directive khonangana kuyabulala i-confidence le trust ebantwini.
Umnumzana Reggie Shoko yingcwethi kwezenotho. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi owake waba yisiphathamandla sebutho uRetired Major General Clever Shadrack Chiramba ubulawe ngomkhuhlane weCOVID-19. Inkundla yeNew Zimbabwe ivika ukuba isiphathamandla seZANU-PF uMnumzana Patrick Chinamasa uthi ibandla leMDC Alliance yilo elimele lisolwe phezu kohlelo lokudilizwa kwezindlu zabantu okwenzakalayo emadolobheni achiyeneyo. Soku isikhathi sembiko yenu.
Salibonani, salibonani basakazi nabathandi be-Studio 7 lona okhuluma ngoGift Sondo kumfokani Lofu. Basakazi bethanda ukuphawula kakhulu ngabantu bakithi abakuzana abafana labo Obet Mpofu, oSimon Khaya Moyo, labo Gawule, labo Chuma labana. Bebesiyayenzani kanti vele esithombeni sikambuyane yani? Sibabone bekhothama beguqa lapha esithombeni sikambuyane nanda bekhupha lezicathulo. Bayayazi umlando kambuyane yanda. Ubuona waye bengathi laba omnanga gqobezano laphana ukuthi labo inkosi yakithi bekwe stulweni sayo iphiwe ibudget lawo bekhotamela inkosi yakithi ubulelani kalobhengula kamzilikazi kamashobana. Hayi lento yabo leyo kuyakhotamelana lombuyani yanda. Hayi 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 ngizwenyanyeka kakhulu ngabantu bakithi. Mbese ngibuya laphana kuqembu lesizwe laphana iMRP bengicela ukuthi lisibuzile basakaza ukuthi kathi izayanini kuCongress ngoba ngathi kungani la fonya 2014 ngake ngazi iphi isikhathi ngafunda iconstitution yabo ithi every 5 years kufanele kuyiwe kuCongress. So iCongress iwa nini ngoba if la fonya 2014 iconstitution le yaqala kwa active 2014 kusho ukuthi uyonke leadership liyana amatem aba expire 2019 ngofanele beke kuCongress. So asizameni silungiseni laphana singayenzini amaphutha kaTswangirai wokuvayolate iconstitution yeqembu. UTswangirai wavayolate iconstitution yeqembu lakhe MDC buka manje ukuthi khona imphumela yokuvayolate iconstitution njani. So ngiyafisa le MRP laphana ihambise izinto ngohlelo futhi top leadership umuntu ekhitshwe kahle engakhitshwa nje ngi individually maye ngabe wonile. Siyafisa impela laphana kwaMthwakazi kungabi le inyizana. Ngiyabonga ngokuhlala sethembisa.
Ngizana basenza kwaStudio 7 noma indawana ezishanele lezi. Ngizicela inhlanganiso lezincedo abantu especially le abalimisi okukhethwa khona enhlanyelo ngokuwiniswa abantu ukubana kumashowa lapho ukuthi ngabe ubayanazelela ukuthi especially lapha emakhaya ukuthi uzathosa ukuthi umuntu uyawina ngale ngenhlanyelo yabe ithethe komunye umakhelwane emasimini enganamabele enebulwa indlala. Kanti bekunani ukuthi beke bezishowa ukuthi unumber one ulamabele amaningi ukuze khuthaze abantu ukuthi balime kakhulu kungabi le ngendlala esigabeni ejike kuya ngokumahlasela characters unjani nachane naske woken the general manager sadika sabongani uvuka njani khona lapho izizibambe kahle ubukhokheli bakho buqotho uqinise yonke indawo hayi yathandeka sabongani lezi development yephambili ngijike ngomahlasela futhi south northeast unamaphiko cc ngithi philani linazelela i-COVID-19 ngoba iyabulala lono mamulalo
Sanibona basazi westudio 7 okhulumayo ingqalabutho esigabeni saselopane besicela sizidlulisele lo mlayezo ukuthi cela abantu bezano bekele ukuthuma abantu babo emathebelelendi bezodistroya into zasemathebelelendi angithi bona bayehluleka vele badathilizwe ngangodli bayekele into yabo le
Salubonani ku Studio 7 okhuluma umhulu wasendaweni yasenkayi kosikhobokhobo. Ngiyajabula le audio mayingafundwa. Inkinga yeZANU-PF i-1 ibusa abantu ohatelelo benyathezela abantu. Abake bebusa abantu sikhululekile manje abantu abaningi bangaphandle kwamazwe. So into yona le bona bayibheka njani? Bathi ku-right na bazolungisa nini ilizwe ngapha vele bayatshona besidla imali bedlela imali yepharlamenti. Ilizwe abakalungisi lutho lokhe bebhoda ngamasikafu beyagaqile. Hayi, sikhathele ngayeZANU-PF asisayifuni. Angazi umuntu olokhu esavotela iZANU-PF uyabe valeka amehlo enjani. Sikhathele ngaliphatha asisayifuni. Lo mozora layo yimpimpi yeZANU-PF asuke nje. Hambe khatshana vele ngatholi ngitsho le vote eyi-1.
Salibonani Studio 7 labalaleli benu iZANU-PF yesikuleleli izwe lakithi bakithi yonke into iguqukile kusukela u-1980 sikhiphe ama-minister sikhiphe ama-governor sikhiphe usazisegcina ngo-2017 sikhiphe u-president ekhitshwa ngamasoja kodwa ke akula lutho oseluguqukile izinto lokhu ezisiba worse yikho ke i-solution esesele kuphele ukuthi sikhiphe iZANU-PF singakhiphe iZANU-PF lizwe leli lakithi liyaguquka libe lizwe lihle kabi elihlalekayo ngiyabonga kakhulu
Salibonani amaZimbabwe amahle. Mina kune into kade ngicabanga ukuthi angake ngowakati abantu siye kokukhuluma okuningi sikuleli ishona lo mdebele lo muveni lo mshangane lo yini. Asibambaneni sibe into iyodwa. Sikwazi ukukhupha lezi siwa lo iZANU-PF. Nani koma nje nangicabange njengamanje iZANU lwa neZANU-PF zabambana. Yikho lokhu manje zasifika kumeza. Lokhu kwakufuneka thina njengamanje sibambane njengabantu waseZimbabwe. Sikhiphe lo iZANU-PF sibe nephathi iyodwa nje inhloso yethu ukukhupha uZANU-PF ehlalweni. Singaloko sithi hayi mina lokho umntwakazi mina lokho ososhoneni lokhu ubuyakhuphi. Angeke siyenda kufuneka sikhiphe le iZANU-PF. Sibambane sibe iphathi i-1 ikhiphe iZANU-PF ehlalweni. Ngoba iZANU-PF izipula neZANU la wabambana namanje yiwantu basihluphayo. So ngathi kwakufuna sibambane sengephathi iyodwa inhloso yethu ukukhupha iZANU-PF ehlalweni. Ngiyabonga amazibavu amahle.
Labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Izitabane kwele Malawi zitshengisele ngomgqibelo zigala ngokuthi uhulumende kumele azinaze njalo zivunyelwe ukutshata. Ngokubika kwentathelizindaba ye-Voice of America uLamek Masina. Kubhubhe abantu abedlula amajumi amathathu ekulwisaneni kwamabutho kahulumende labahlamuki kwele Somalia izolo. Kubike njalo intatheli zindaba ze-Voice of America uHarun Maruf lo Abdi Wahid Mualim Ishak. Singene kudaba lwemelika. onqotshwe ngumongameli Joe Biden kukhetho olwedluleyo umnumzana Donald Trump wenze umhlangano labasekeli bakhe e-Ohio ngomgqibelo lapho aqhubeke ekhala khona ngokuthi waqelebezelwa kulolu khetho lanxa nje engelabo ubufakazi. UTrump usole kakhulu umbuso kaBiden njalo wacothoza abebandla lakhe lama-Republicans abangavumelani laye. Lo ubungumhlangano kaTrump wakuqala selokhu ephume embusweni ngozibandlela kulandela ukunqotshwa kwakhe. Abanye bathi uTrump engaba elungiselela ukuncintisa njalo kukhetho oluzayo. Sixoxele ncwadi kwezombusazwe uDokotela Brilliant Mhlanga.
UTrump into azama ukuyenza ulungiselela ukhetho oluzalandela kuyindlela yakhe ukuthi abe ecampaigner nxa singakubeka ngesilungu ngaleyo ndlela njalo engumuntu owenzela ukuthi ama Republicans angazitholi esesimeni sokuthi akusasa ngavuke esekhethe omunye umuntu ongabamela, wenzela ukuthi ahlale khona singathi ngesilungu phecelezi ahlale eku picture, wenzela ukuthi ngazo zonke izikhathi ngoba evele ekhulumile wathena ngo khetho olulandelayo uzafuna ukuthi abe nguye ozaqhubeka akhankasele ama Republicans yikho kwenzakalayo. Uyazilungiselela uzimisela ukuthi into leyi aqhubeke ngayo.
Ubona ibandla lama Republicans limamukela ngezandla zombili njalo libambene yini alubana ethe wazisa uTrump ukuthi uzancintisa njalo kukhetho oluzayo.
Abe bandla likaTrump ama Republicans kababambananga abamfuna abanye bangkhona uTrump kodwa iproblem ekhona uTrump manje ngesimo esikhona iparty yama Republicans nguyo ibambileyo ngoba ukhankase kakhulu ekukhankaseni kwakhe wanelisa lokuthola imali eziningi ezebandla ezincedisi umkhankaso webandla lama Republicans kungenye into emenza aqhubeke eibambe ngasesidukwini sokusithi kubuye elinye iqembu leli vele lingamfuniyo elizimisela ukuthi lanxa sokutheni kungangcono amacala akhe lawa athi nxa esekhangelwa lawo basapoti ukwenzela ukuthi basapoti nama-Democrats ukwenzela ukuthi baze baye bamthole ngumuntu olecala okungamvimbela ukuthi amele ibandla lama-Republicans. Yilo uhlupho olukhona uTrump lakaza ahlangana nalo kuningi ongikhona kusaza yenzakala kodwa iqiniso weni ibandla lama Republicans lona lodwa li divided akukho clear akukho sobala ukuthi kube ngaleyo ndlela ukuthi kahle kahle baza kuthini ngaye uTrump ngoba eqinisweni uTrump bayakwazi bonke ukuthi izenzo zakhe zonke lezi nxa ikhankasa esibala ama rally esenza konke akwenzayo uzama uhlala elungiselele ama Republicans ukuthi isikhathi xa sifikile sokuthi kukhankaswe umongameli yena ufuna ukuthi abe nguye ozamela ibandla lama Republicans ziyo indaba ekhona.
UDokotela Brilliant Mhlanga uhlaziya ezombusazwe. Siziphethe ezekuseni ngokukhangela ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abalitshumi lanye 11 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo njalo kutholakale abedlula amakhulu amane 424 belomkhuhlane lo. Umongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa useqinise iziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus ngokufaka ilizwe lakhe kuzinga lesine lapho asevale khona yonke imibuthano kanye lokuthengiswa kotshwala. Kambe isinqumo se-Reserve Bank esokuthi imali egcinwe nguZulu emabhanga kumele izale ibe le-interest singenza ukuthi abantu abanengi bagcine imali emabhanga na? Kwanele mtwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo 7:30 na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo 6:30. Yimi uNtungameli Nkomo.